Asikhumbuleni ukuthi inhlanganiso ye-Commonwealth inhlanganiso yalabo abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha umthetho, abahlonipha intando yeningi, abahlonipha ukhetho olukhululekileyo, abahlonipha abavimbela i-corruption esingathi yibusela, abahlonipha inotho yesizwe le, abahlonipha njalo izakhamizi zakuleyo ndawo. Ngakho-ke nxa ngabe iZimbabwe ingasahambisani lalokho, kula ndlela yokuthi buyele ku-Commonwealth. Asikhumbuleni ukuthi khona 2003 lapho yaphuma khona yayivele sokulungiselela umhlangano wokuthi iyekhitshwa ngokuba kwase kuphenduke kwaba kompunzi idlemini sokusenzwa into engakazi wayibona, kubulawa abantu, kusenzwa zonke izinto kungahlonitshwa ukhetho lomthetho lamalungelo abantu. Bekule themba ke lizakhumbula ukuthi iNgilandi kuthe ekuphumeni kwamgabe ngo-2017 bekule themba lokuthi kuzaqaliswa phansi ubudlelwano obuhle obutsha phakathi kweZimbabwe leNgilandi lamanye amazwe omhlaba. Kodwa-ke ukuba kwenzeke khona lokho, kudingeka yona igovernment yeZimbabwe iqale ihloniphe i-constitution yeZimbabwe, iqale ihloniphe imithetho yeZimbabwe, iqale ibambe ukhetho olweZimbabwe oluhle.
Ithi njalo iBhilithane ilakho ukujezisa amanye amalunga amatsha kahulumende weZANU-PF. Ukubona njani lokho?
Lokho okwenzakele ezinsukwini ezidlulileyo kuvezile kamhlophe ukuthi hayi ingulube lokhu isedakeni, kuyala ukuthi kuguqukwe amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa, omama lokhu bengahlonitshwa bedlwengulwa nje, abantu abaye emgwaqweni lokhu betshaywa ngendlela okuthandwa ngayo, lokhu esibona abantu besenziwa into embi okunye okumangalisayo kungahlonitshwa umthetho. Ngokunjalo-ke amazwe lawana awentshonalanga akujwayeleke ukuthi umuntu ongahlonipha amalungelo abantu bakhe, ongahloniphi i-constitution yakhe, ongahloniphi imithetho yakhe, bamfakele izijeziso ezinjengokuthi angavunyelwa ukuya khona kulawo mazwe, kumbe futhi izijeziso zenotho eziqondene layo. Kakumangalisi ukuthi sebesithi baza kwenza kanjalo abeNgilandi ngokuba hayi kunzima ukugeza abantu abanje, kunzima kakhulu. Esingakhala ngakho kuphela ukuthi kakungabi izijeziso zenotho ezingagcina zithinta abantu beZimbabwe abaphakathi kosizi, kungabi ngezinjalo. Kodwa nxa zikhona izijeziso kaziqondiswe kulabo bantu, zingachaphelela kancane ebantwini beZimbabwe, zingabathinti la kancane abantu beZimbabwe, ziqondane lalowo ongahlonipha amalungelo abantu, ziqondane lalowo obusa ngokubulala, ziqondane lalowo obusa ngokweba, ziqondane lalowo obusa ngokufaka ijambo entanyeni yabantu abahlupheka kangaka.